eNdebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are not Europeans. We have not asked for any inch of Europe or any square inch of that territory. So, Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe.
Owake waba ngumongameli weZimbabwe wagenqulwa libutho ngo-2017 umnumzana Robert Mugabe kasekho.
The death early this morning in Singapore of the founder of our nation and iconic leader of our struggles for national liberation, Comrade Robert Gabriel Mugabe.
Ukufa kweqhawe elasungula isizwe seZimbabwe, uComrade Robert Mugabe namuhla ekuseni kweleSingapore kuchiya isikhala esikhulu elizweni lethu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi vaphe uMugabe inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo uthi eleZimbabwe lilahlekelwe kakhulu. Amabandla ezombusazwe wona aveze imbono etshiyeneyo ngokutshona kukaMugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oge waba ngumongameli weZimbabwe wagenqulwa libutho ngo-2017 umnumzana Robert Mugabe kasekho. Umgabe ubhubhele esibhedlela kweleSingapore namuhla ekuseni. Ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili ngalolunye lanhlanu 95. Ubesele nyanga ezimbalwa njalo eselatshwa kweleSingapore. Idale elimqoka elizanu PF Politburo lihlela hlangana namuhla lapha uMugabe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Kodwa akwaziwa ukuthi uzabekwa nini lokuthi uzabekwa ngaphi. Emazwini awethule ngalintambama uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngoba uMugabe engomunye wabantu abakhulula ilizwe embusweni wongcindezelo. Wengeze wathi kusukela namuhla iZimbabwe iza kuba sesimeni sokukhala uMugabe aze angcwatshwe. Nangu uMnangagwa encoma uMugabe ngendima ayidlala ekukhululeni eleZimbabwe.
The death early this morning in Singapore of the founder of our nation and iconic leader of our struggles for national liberation, Comrade Robert Gabriel Mugabe.
Ukufa kweqhawe elasungula isizwe seZimbabwe uComrade Robert Mugabe namuhla ekuseni kweleSingapore kuchiya isikhala esikhulu elizweni lethu. Wayelwela amalungelo abensundu njalo uchiya imbali eqinileyo yokulwela amalungelo ezwekazi leAfrika labantu baseAfrika, ikakhulu abantu baseZimbabwe ubona abalwela ukuthi bakhululeke.
People of Zimbabwe for whom he gave his all to help free.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ngalintambama ngokutshona kukamnumzana Robert Mugabe. Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe ubekhona la ngesikhathi uMnangagwa esethula amazwi akhe. Siyakwamukela kuhlelo Gibson.
Yebo, linjani? Lisona njani?
Hayi, siyaphila. Ukuyini okunye uMnangagwa akukhulumileyo esingakakuphathi?
Ye, uMongameli Mnangagwa ukubeke kwabasobala ukuthi hayi ilizwe selilahlekelwe yindoda eliqhawe lesizwe, indoda eyasungula impi yokulwela inkululeko yelizwe lethu, ilizwe leZimbabwe. Futhi inkululeko ilizwe eyalitholayo yayingeke iphumelele, yayingeke isezwe ngabe kuthiwa umongameli Emmerson Mnangagwa, umongameli Robert Mugabe kazange ancedise ekulwisaneni lombuso wabahukuluzi. Ukuthila ukuthi hayi ngesikhathi umongameli Mugabe labanye bakhe ababesila impi yenkululeko beqala lolu hambo, kwakuyinto engekho lula ngoba ibabe ngabantu abayenza ukuthi bachiye ezinye izinto, bachiye imisebenzi yabo besuka besiyalwela leli lizwe. Uphinde wakhuluma njalo ngendaba ehlupha abaningi, indaba eyokuthi abaningi nxa beyikhangele bayibona ngokwehlukele indaba yokuthathwa komhlabathi. Esithi yena umongameli Robert Mugabe wanela lindaba yokuthi umhlabathi uthathwe, esithi kungasiko mandla loba singathi-ke ukuma lokuqina kulokhu ayekukholwa kikho indaba yomhlabathi ngayilizwe leZimbabwe kale uthathwa ngumhlabathi. Watsho njalo ukubana umongameli Mugabe wamela kakhulu udaba lokulwisana lamazwe esiyathi sina ngesikhiwa i-West lelizwe leMelika lawo athe bafaka izijezo zomnotho, kodwa umongameli Mugabe kubike ukubana kazange avume ukuthi abisele phansi izijezo zomnotho. Kodwa-ke wabisa njalo eminye imithetho efana lemithetho eyokuphiwa kwamakampani ebantu nabamnyama ebizwa ngokuthiwa i-indigenization.
Ngikubamba umlomo lapho Bhebhe ngamafitshane, isikhathi sesesihambile. Kukhona elikuzwayo yini ikakhulu kuvela emulini yakhe ukuthi isidumbu singafika nini, lokuthi uzabe kwa nini, lokuthi ngapi?
Owakhathesi kakukacaci, kodwa-ke njengoba kuke kule nkulumeko yabakhona kumanangi edluleyo ukubana wayetshele abemulini yakhe ukuthi yena kafisi ukubana abekwe e-National Heroes yekha. Kodwa-ke umongameli Emmerson Mnangagwa njengoba ethiwe namhlanje ukubana-ke usenze waba yiqhawe lesizwe, okutho ukuthi sekumelele ukuthi imuli yazise kumananga mhlawumbe kusasa kumbe ngensonto, yazise ukubana bayakwamukela na ukubana angcwatshelwe khona ngale ngase Heroes yek. Sike sazama ukuthi sithinte abanye-ke abemuli le, kodwa bathi bona basazasala phansi bazise uZulu ukubana-ke uzabekwa ngaphi owayengumongameli welizwe.
Hayi, siyabonga njalo ezansi.
Hayi, nami ngibonge kakhulu.
UGibson Bhebhe, intathelizindaba ye-Studio 7. Nam amabandla ezombusazwe wona seveze imbono etshiyeneyo ngokutshona kukaMgabe. Umkhokheli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi kabakhali ngokubhubha kukaMgabe ngoba ubengumuntu omubi owabulala inkulungwane zabantu ngombhuqazo weGugurawundi eMathebeleland laseMidlands.
Akukho ngisho lokukodwa okuhle esikubona ngoRobert Mugabe. Abantu mhlawumbe abangajabulela kumbe bathi Mugabe bayadabuka nxa ethe watshona mhlawumbe ngabantu besishoneni, thina njengabantu beMathebeleleni, abantu bakoMthwakazi, akula ngitsho lento eyodwa uMgabe esizomkhumbula ngayo. Asiyikumkhumbula ngitsho langaliphi langa, loba nje besifisile ukuthi ngabe bekusiya ngathi ngabe uMgabe uphilile, sakwanisa ukumbophisa kwi-International Court of Justice, njalo waphila wabona sithatha ilizwe lethu likaMthwakazi siphuma elizweni leZimbabwe, ngoba siyakwazi ukuthi lokhu kusazayizeka. Besifisile ukuthi umuntu onjengoRobert Mugabe akubone kusenzakala, ngoba wayezitshelile ukuthi yena as long as esaphila abantu bakoMthwakazi abayi kuthola inkululeko yethu.
Ngumuntu owalwa impi yenkululeko, lo wakhulula ilizwe Moyo, esebenzelana lamanye amaqhawe abafana labo Josiah Tongokara, o Nikita Mangena, o Joshua Nkomo, umqabuko unyongolo, ngicho lendima ayidlala ekukhululeni ilizwe kalinanzi.
Ngasinanzi baba, engingakutsho ngo Robert Mugabe ukuthi wa hijacker istruggle sabantu ababeqale kuhle. Uzakhumbula ukuthi Robert Mugabe uqalise ekuzaphu e-identifywe ngubaba uJoshua Nkomo ukuthi yazoba yisikhulumeli sezaphu. Kodwa ngemva kwalokho sambona ehlubuka ehlubukela ubaba uJoshua Nkomo. Uzakhumbula lokufonywa kwezani PF mhlaka 8 August 1963 eHarare khona uMugabe esefoma izanu on tribal line.
Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi lanxa bekhala labakhalayo kabasoze balukhohlwe ucuku lukaMugabe.
Njengabantu bonke akulamuntu othabela ukufa komuntu, siyakhala labantu bonke abeZimbabwe kodwa singakhohlwanga ukuthi waba nguye ayekhokhela ngesikhathi seGugurahund lapho kwabulawa abantu abangapha eMatebeleland. Kodwa hayi, siyakhala njengomuntu obhubhileyo, akulamuntu ofuthisela ukuthi kube lokufa komuntu. So hayi, lathi siyakhala labanye nje.
Kuyini kahle kahle lingathi lizamkhumbula ngakho uMugabe?
Hayi, okomhlabathi sibili wazama wayenza sinithi ukuthi abantu abamnyama bathole umhlabathi. There were several ways he could do it, but ngendlela ayenze ngayo, hayi akulamuntu okhala kakhulu ukuthi wasikala nje ukuthi sometimes ukudla kusekho, but ukuthatha umhlabathi wakunika abantu abamnyama into enkulu enhle ayenza.
Sikhangele njalo icele lakhe elibi, ukubulawa kwabantu ngeGugurahund, ukuhlukuluzwa kwabantu. Kuyini obona embalini yakhe azakhunjulwa ngakho ngabantu abaningi?
Hayi, abantu abaningi bazamkhumbula, especially sesitsholo ilizwe lonke. Hayi, bazamkhumbula ngakhonoko ukuthi wathatha umhlabathi wawuletha ebantwini lokuthi wayengumuntu wayelweli ilizwe. But nxa sesibuya kulo mhlulo wangapha, bazamkhumbula kodwa bengakhohlwanga ukuthi laye waba nguye owayenza amabutho awe 5th Brigade ukuthi azowathaka abantu ngaleyani ndlela.
Umgcini sihlalo webandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe yena uthi uMugabe uzakhunjulwa ngabantu abaningi ngemisebenzi emibi.
Esintwini sakithi umuntu ofileyo uyakhalwa kumbe uyakhalelwa ke. Bayakhala kakhulu abangabangani bakhe nezihlobo zakhe. Kodwa ke ungakhohlwa ukuthi umuntu onjengoRobert Mugabe kulabanye abangasoze bakhale, ikakhulu abantu beMatabeleland bangakhumbula ukuthi ngaphansi kombuso wakhe waba ne-command eyamabutho eyangenela abantu beMatabeleland kwafa abantu abadlula i-20,000. Abantu abanjalo abalezihlobo abangazincwabanga, abalezihlobo nabantwana abangalabo yise, abalezihlobo ezilabantwana abazintandane bayakhala ke, bakhale ke, hayi ukuthi bakhalela ukuthi uMugabe ufile kodwa bekhalela ukuthi kona waze wafa umuntu omubi owathi yasizintandane.
Kodwa bakhona bamncomayo abathi waletha umhlabathi ezandleni zabantu abansundu, kanti lo mnotho lawo wawuhluthuna ezandleni zabelungu wawusa ebantwini abansundu.
Hayi, mina lokho kamvumelani nakho ke. Engingakuthi ukuthi uMugabe singathi sibili into abangathi bamncoma khona ukuthi waba ngabanye ama-commanders-ke abaphathekayo ukuthi kubuye uzibuse ngo-1980. Kuthe kusuka khonapho-ke akulanto ayenzayo. Konke sikubonayo lo mnotho abakhuluma ngawo, umnotho wangkhona sukubhidlikile. La mapulazi ukuthi wanika umhlabathi ematwini, amapulazi angkhona kawaphumisi lutho, siyafa ngendlela. Sikhuluma kunjenje akula mabele, akula mumbu, ngenxa yokuthi-ke lawo mhlabathi wahamba ezandleni zabantu abangawusebenzisiyo. So kambona ukuthi yinto esingamncoma ngayo leyo.
Owake waba ngumphathintambo wobona ngezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube olilonga le-Central Committee yeZANU-PF uthi uMugabe wenza okuningi okuhle lokubi kodwa kumele akhunjulwe ngokuhle.
UMugabe inkokheli yethu eyaqalisa kudala ama-leaders, ama-nationalist leaders ethu abaningi bakhona sebehambile. Kade zokusele yena nje, hhayi kubena wenzile uMugabe okuhle lokubi, kodwa umuntu wonke ofileyo kuthiwa ulungile. awukhangeli kakhulu izinto zakhe. Okokuqala ukuthi but with every cloud there's a silver lining. Uma sikhangela umuntu osejolile, siyabokhangela okubi kuphela, siyabokhangela okuhle kuphela, sikhangele wonke sikwazi. Kodwa-ke umuntu osejolile awusakhulumi ngokubi, sikhuluma ngokuhle kakhulu. Lo asiyoqinisa ukuthi abantu bakhuluma kuhle kuphela. Khona okuba kwenzayo, khona okuhle akwenzayo. Ukubona ukukhumbula kwami ngayo sesazi.
Amabandla ezombusazwe atshiyeneyo amanye lawo aveze imbono etshiyeneyo agoqela ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umgabe ubesehlale phose inyanga ezine esesibhedlela seSingapore ebhadalelwa indleko yokwelatshwa nguhulumende. Imibiko yokubhubha kwakhe iqale ukuzwakala namuhla ekuseni. Isikhulumeli seMovement for Democratic Change umnumzana Swithe Ntshirodza uthi ukufa kukaMgabe akuqakathekanga.
Uthi siqakathekise ukufa komuntu owayembulala abantu kuyabe kuyinto eyangisayo.
Umnumzana Maxim Kandla umlweli wenkululeko uthi kungaba kuhle uma umoya kaMgabe ungayahlangana labanye abezombusazwe ayephila labo ebabangisa umbuso.
Hayi, uMgabe kahambe ngokuthula ehlangane labanye bakhe khona ngale Tongogara kukempi yabo khona ngale omjuru esehlangana lalaba ebalwisa ukuthi bengabi lobukhokheli njengoba vele babe yi-challenge kuye, meaning olukhathi masuko onkomo sithi malunga labanye bonke nje.
Imbiko ephuma ebulenjini isibonise ukuba ibandla leZANU PF elalikhokhelwa nguMgabe likhala lemuli yakhe loba nje bekungasela budlelwano obufana layizolo. Kodwa ngesikhathi egcotshwa ukuba ngumongameli u-Emerson Mnangagwa, uMgabe wathumela indodakazi yakhe uBona Chikore ukuyamenzela amhlophe. Iflag yeZimbabwe lokhe ingakayehli njengendlela yokuhlonipha uMgabe. Kusalindwe ukuba umongameli Emerson Mnangagwa ethule isaziso sokuba uMgabe liqhawe. UMgabe ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisificamunwemunye lanhlanu. Uthiye umkakhe unkosikazi Grace Mugabe abantwana abathathu abafana ababili lendodakazi yakhe uBona labazukulu. Isizwe okwamanje asikaziswa ngokuza kwesidumbu sakhe ekhaya sisuka kweleSingapore lapho abhubhele khona. Ngimele iStudio 7 nikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
UZulu wakobulawayo yena uthini? Nansi intatheli zindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku elandisa.
Ezabelweni zeMathebeleland, uZulu uthi akatholanga inhlalakahle ngesikhathi uMgabe ebusa. Izikolo, imigwaqo, amakampani lokunye kwakungathuthukiswa okwenza izabelo lezi zihlale zikhala ngokuncindezelwa. UNkosikazi Hilda Zulu isakhamuzi sakobulawayo uthi ukutshona kukaMgabe akuguquli lutho, kodwa kwakumele uZulu angamkhiphi embusweni ngendlela akhutshwa ngayo.
Ukufa kukaMgabe akutshintshi lutho ebantwini beZimbabwe, njalo futhi mboni ngani mhlawumbe wangamelanga simkhiphe ngendlela esamkhipha ngayo esikhundleni sakhe, ngoba uNkulunkulu wayevele ekuhlelile ukuthi khona uzamthatha ngemva kwesikhathi lesi, ngoba nangu umnyaka lokhu ungakazi ukwani usemthethe uNkulunkulu.
Umnumzana Dumile Ncube esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo laye uthi imfa kaMgabe ayiguquli lutho.
NjengeMathebeleland asila development kasilani, bekunguye umqali wendaba, umqali woduko.
Umnumzana Norbert Ndlovu uthi babonga ukuthi inkosi imphumuzile, kodwa izilonda zeGukurahundi lokho zingakapholi.
Akulanti enhle esiyele yona, thina kithi lokho kufana, thina kithi lokho esilezilonda ezibuhlungu zeGukurahundi ezayenzakalayo.
UNkosikazi Sandisiwe Nxumalo uthi ukwedlula komuntu emhlabeni akukho lula, njalo akuhlekisi kulobuhlungu obuba khona.
Ikuthi vele ukudlula komuntu asonto kuthiwa into ehlekisayo kumbe into enjani. Umuntu ngumuntu, lapha edlula khona izibuhlungu ukuthi kwedlule umuntu.
Umnumzana Mxolisi Moyo omunye wabasakhulayo uthi iqhawe seliphumule ngoba ubesesebenzile okwakhe.
Ubaba sephumulile umdala,
elale ngokuthula umgabe.
Uzulu wakobulawayo uveze ukuthukuthela lokuzonda ngesenzo esenziwa ngowaye ngumongameli welizwe, bethi nguye ababemkhangelile ukuthi uzadonsa abanye ayelabo ngesikhathi sombhuqazo weGukurahundi, aqale yena ukuxolisa ukuze ababeseduzane laye abagoqela lo sengumongameli Emmerson Mnangagwa labo bakubone ukuqakatheka kokuxolisa ukwehlisa inhlungu zalabo abathinteka ngalesi sika. Loba esehambile, abanye ngabathi usephumule ngoba okukaNkulunkulu akuphikiswa, ikanti ke udlalile eyakhe indima njalo ubesekhulile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siye esikolweni eHarare sizwe imibono yezakhamizi zaleli dolobho. UMavis Gama uyalandisa.
Iningi labakhulumisane lalomsakazo bathi laloba kulokuhle akwenzayo ekuqaliseni kombuso wakhe, ngenxa yokuhlala kakhulu embusweni kulokubi azakhunjulwa ngakho. Omunye wabo isakhamuzi seHarare umnumzana Tafazwa Chigandiwa.
Asiyali sibili ukuthi ngumuntu athe elolunya, especially kithi thina amaZimbabweans la abanye nje, kodwa isikhathi lesi nje ngesikhathi sokuthi simkhande.
Kodwa uthi izehlakalo zeGukurahundi zizokwala zimkhumbuza uMgabe lolunya ayelalo. Okusekelwe ngosakhulayo uVusumuzi Ncube othi uMgabe uze wafa engazange axolise emphakathini weMandebeleni leNkabazwe owalahlekelwa izihlobo ngesikhathi seGukurahundi.
Hayi, umdala uMgabe usitshile sibili sithi langaleze kumuli yawo, but kodwa thina uMgabe kazange wasinceda ngalutho thina njengabantu beZimbabwe. Ngoba singaqabanga amacala aGukurahundi besibulalele imuri zethu, asikaniki compensation, abakalungisi lutho, abakasiniki official apology. So uMgabe ngokwakhe yena owalimaza ilizwe leli,
ubeka umlando uMgabe uNcube wokubulala ilizwe ngokungathuthukisi umnotho usukela kusimo owawukiso ngesikhathi ethatha umbuso kowaye inhloko kahulumende ngaleso sikhathi umnumzana Ian Smith. Kodwa omunye wabasebenzisana lo Itai Zamara, intatheli izindaba eyayikhankasela ukusuka esikhundleni kwaMgabe elwela ilungelo loluntu, owanyamalala ngesikhathi sombuso kaMgabe phansi kohlelo olwe Occupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni uthi akukho okuhle angakutsho phezu kwaMgabe.
Yes, sibili sibona uMgabe kuthiwa usesitshile, usebhubhile nje, sabona nje abantwana beZimbabwe bedidizela, bedatazela, sebefuna ukukhuluma ukuthi nje yeyo uMgabe wayengumuntu omuhle njalo usitshile ilegasi enhle. Mina nje njengomunye wabantu abakhulayo, abasakhulayo owayesebenza lo Itai Zamara, lo owanyamalala ngesikhathi sikaMgabe, angiboni lutho nje olokuthi singatshona sikhuluma ukuthi uMgabe wenzani kumbe washiya ilegasi iphi.
Usola uMgabe uNyoni ngesimo somnotho eselizweni esidalele inkinga abasakhulayo abazelwe ngemva kwempi yenkululeko. UNkosi uyazithabile Mathe uthi lanxa elusizi ngokubhubha kwaMgabe akasoze amkhohlwa ngenxa yomonakalo kwezomnotho awubangelayo.
Bekulokunzima isavusa okwenza abafowethu baya kwamanye amazwe ngokuswelakala kwemisebenzi elizweni lakithi.
Ingcwethi kwezombusazwe uPride Mkono yena uthi kasikho isizathu sokuba ilizwe likhale ngemva kokubhubha kukaMgabe.
Ukufa kukaMgabe sibona kuyinto esingakhangeleli ukuthi uzwe leZimbabwe ebekhala ngayo, ngoba ubengumuntu ololunya njalo eqondane ngokuthi yena esude yedwa labangani bakhe lemuli yakhe kuphele ngelani, enganaki ukuthi thina njengabantu beZimbabwe siphila kanjani.
Umuyi uMgabe ubengezwa kuhle owesikhathi eside eselatshwa esibhedlela sakwele Singapore. Amalungiselelo esililo lomngcwabo akakaziswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
UZulu wezansi eMandebeleni laye uchiye nengemibono ngokutshona kukaMgabe. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Abantu abaningi balesi sabelo bathi laloba belokhu belokufuthelana ngodaba lombhuqazo weGukurahundi olwaqhutshwa ngesikhathi uMgabe engumongameli welizwe abayi kubamba isikhwili ngalokhu. Umnumzana Gabriel Moisa Kamusa Mawane uthi umgabo bengumuntu olochuku kodwa kungenani lalokhu ufisa ukuthi alale ngoxolo.
Umdala wethu usitshile njengoba esitshile nje umdala kula nto esingayitsho awuhambile umgabe kodwa ke utshentsho sezibonakile kulalokhu vele kwakuyikho khona noma nje layo wayevele esihlukuluzile wasiphathela legugurawundi wabuya wasivoxavoxa hhayi akusenani sithi kalale ngokuthula.
Umnumzana Peter Zulu oyisakhamuzi ensindi yena uthi umgabe liqhawe elikhulu okumele lihlonitshwe ngoba lithe uZulu selomhlabathi.
Mina ngibona ngazani silahlekelwe because nguye ufounder engcwele iqhawe elikhulu elalelwe inkululeko kuleli lizwe leZimbabwe. Abe wenza umsebenzi omkhulu ethathatha umhlabathi lokuthi abantu babe namandla okuzibusa.
Umnumzana Thande Kuzindimkandla owake waba ngumeya weGwanda yena uthi umgabo waqale ebusa kuhle wasuka wazigqazwa ngowakhe lapho esehlasela uZulu eMandebeleni. Ngalokhu uthi balutshwana abakhala ezimathonsi ngokutshona kwakhe.
Balutshwane sibili abakhala izinyembezi bechiphiza ngalo undoda ikakhulu lo umhlubu lo ongapha abalomona abantu bafa iminwe yakhomba yena umkhono wafa iminwe yakhomba yena abantu bayabandulana ngemihlobo iminwe yakhomba yena uwedlula kwakhe emhlabeni. Yebo kubuhlungu ukudlula komuntu emhlabeni kodwa izenzo zakhe umgabe ingazange zibe zinhle sisenkingeni enkathazweni ngombono wami ngenxa yezenzo zakhe.
Unkosikazi Juliet Nkiwani yena uthi laloba umgabe belamaphutha amaningi bakhala le muli yakhe ngalesi sikhathi.
Ukufa akukaze kubongelwe, siyayikhalela sibili imuli yakomgabe, siyamkhalela uGrace labantwana sebesele egcikeni. Nxa sikhangela njalo lokho kuphuma ukuthi kuthiwa athe angayi e-Heroes Egg, sekungani wayesenza abanye abantu izithutha nxa wayesiyabafaka e-Heroes Egg. Umgabe kahambe iros eka, iros eka ngiyomfaneleyo.
Isidumbu sikamgabe sikhangelelwe ukufika kuleli kumalanga alandelayo sisuka kwele Singapore lapho abhubhele khona. Uthiye umkakhe uGrace labantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kulesi zalwane seZimbabwe esibhubhileyo namhla emadabuka kusa emzini weThembisa kwele South Africa duzane leCampton Park kudlakela oluqondiswe kwabokuza. Umuntu lo watshaywa watshiswa labanye abane abahle bafela khonapho kodwa lo ubhubhe namuhla ubesendile wakhulelwa ngamanxeba. Lokho kungazakala ukuthi kulabantu abangaki asebefile kudlakela lolu. Kunjalo nje kulezi zalwane zeZimbabwe eziningi ezatshiselwa izindlu eRoodt Kop ebesezihlala egcekeni duzane lomgwaqo uN3. Sixoxela umgcini sihlalo wenhlanganiswe International Cross Border Traders Association umnumzana Dennis Juru.
Namhlanje kungani kuthulile kodwa kuthiwa eMandela ngaseKatlehong yikho kungani kube kulo msindo izolo. But bakhona abantu amaZimbabweans awangena indawo yokuhlala basesitradeni okwamanje sizame ukusiza bona. And then futhi izolo kundawo lezo kade kulo msindo asikafuli. NjengaseGenistin ngihambe ngayeGenistin izitolo azivulwanga, kuvulwe bospa lezinye izitolo ezikhulu lezo.
Bona labo othi abasela okokuhlala manje bahlala ngaphi sikhuluma nje?
Hey, babutane elokuzweni ku-freeway ngase emva kwe-Katlehong. So sizama ukuthi sibone ukuthi singaba siza kanjani. Njengamanje ngiyakhona ngifuna ukuzobona ukuthi
umnumzana Dennis Juro ngumgcini sihlalo we-International Cross Border Traders Association. Kwanele elikhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona ukubhubha kukamgabe. Siziphetheke ngodaba wabeluhamba phambili. Wagi wabangu munga meli we Zimbabwe umnumzana Robert Mugabe upupele wele Singapore na Musa. Kwanele mtuaga zomuhle olivalelisa yo ngontunga milinko ma lilade.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.